Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Zomuhle olamukela ku studio 7 ngolwesine lamhlanje ekuseni ziku 26 kuNtulikazi 2018 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla kahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho.
Lodumo lukhulu kakhulu siyabona ukuthi emkhankaseni wezanu PF walo nyaka imali enenge ekhanya ngani isetshenziswa, okhanya ngani imali kahulumende ebesetshenziswa izanu PF. Nalapho nxa izanu upresident Mnangagwa esiyakhankasa kukhanya uthwalwa zimali zikahulumende.
Abebhilithane bethuswe ukubhinywa kwentombazana eleminyaka elithumi edlengulwe ngamadoda aleminyaka engu-31 ayizizalwane zeZimbabwe.
Uzwisa ubuhlungu kakhulu. Sithwele kanzima kulele leBhilithane. Uthatha umntanakho umtshiyele umntakamakhelwane ngoba wena lo nina liyazwanana, njalo abantwana labo babezalelwe emehlweni akho bengabantwana abakhule ubabona. Nampo abantwana sebesala bekuganyile.
Sile ngxoxo labancintisa kwizigaba ezitshiyeneyo kukhetho oluzayo. Ungakhohlwa ukuthi ungalandela uhlelo lolu kuFacebook kukhasi leVOA Ndebele kumbe usilobele umbono wakho. Nxa ufuna ukungena emsakazweni usithumele inombolo zakho, siza kutshayela ucingo ngoba siya live streamer lezi ndaba. Amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla zikahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho. Iziphathamandla zebandla lezanu PF zibikwa zihamba zisipha izikolo imitshina yamakhompyutha, abantu bephiwa ukudla lokunye. Imigwaqo ebisile minyaka ingananzwa isiqalisile ukulungiswa. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela umanyano we-MDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda, uthi abantu kufanele bathathe abakuphiwayo kodwa nxa bevota bevotele abamfunayo.
Izanu PF isebenzisa uhulumende ukuzama ukuthenga ukhetho ebantwini. Kodwa sesikubonile ukuthi uPresident Mnangagwa loba yini ayenzayo ayizamayo, ikhanye ngani abantu bezimbabwe kabayikhwabithi sebedinga ukuthi bathole inguquko. Ngoba siyabona phela ukuthi kusukela inyanga ezintathu ezidlulileyo uPresident Mnangagwa akakatholi abasekeli abatsha. Amapolls awe-Afrobarometer athi yena enyangeni ezintathu ezidlulileyo bene 43% ngale inyanga esikuyo le 40%, ukuthi uyaswela abasekeli loba ephitcheka ngokukampeyina amaposta amaningi, ama-billboards. Kodwa abantu beZimbabwe bakhanya bathakazelela uPresident Nelson Chamisa, yibo bambona njengomuntu ongaletha inguquko eloqotho kuleli lizwe.
Yena uChamisa ekhuluma emhlanganweni awenzele eNorton ukhonone ngokuthi uhulumende weZanu PF njalo usebenzisa ukudla ukudinga usekelo ebantwini. Lubhahe kanganani lolu dubo?
Lolu dubo lukhulu kakhulu. Siyabona ukuthi emkhankaseni wezanu PF walo nyaka imali enenge ekhanya ngani isetshenziswa, okhanya ngani imali kahulumende ebesetshenziswa izanu PF. Nalapho nxa izanu upresident Mnangagwa esiyakhankasa kukhanya uthwalwa zimali zikahulumende.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance. Osakhulayo ozancintisa imele ibandla lezaphu eGwanda Central, umnumzana Kanisha Sinkala, uthi uzasebenzela ukuthuthukisa idolobho leGwanda engakhethwa ukuba lilunga ledale lephalamende. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKanisha Sinkala udabuka emzimuni eGwanda njalo wazalelwa eNtumbane koBulawayo ngomnyaka ka-1982. Ungomunye wabalithumi lane abancintisa ukhetho lokudinga ukumela eGwanda Central edale lephalamende. Unkala uthi ukhethe ibandla lezaphu ngoba kuyilo belilandelwa ngumdeni wakhe.
Ngizalwa endlini kaLazarus Nkala, labo Phineas. okunjalo kwesinye isikhathi bekuyinto enzima la nqa ubufuna ukuthi ungene ku politics abadala kuyokuthi bahamba ngale ndlela abahamba ngayo besifa nge politics kodwa ke intshiseko yokuthi siqhubekele phambili lo msebenzi abawuqalayo wona lo wezapho yiyo yenza ukuthi ngize ngicine ngithi hayi sengiyindoda lami sengilwami umusi sengingalithatha ke sengingasithatha isikhathi sokuthi lami ngiye ngimela abantu bakithi ngoba kanti bayamelwa mbani.
Unkala othi ukhathazekile ngokungathuthuki kwedolobha leGwanda esithi inkokhelo ezikhona zile nkohlakalo.
Into ebabuhlungu kimi ukuthi eGwanda sibe sitshelwa amanga ukuthi kuthiwe imali kayiphumanga. Imali ye-constituency development fund engathi i-constituency yeGwanda kayikhitshelwa mali. So lokho yikho kwenza ukuthi ngithi mina iyodwa into esiyifunayo. Sifuna i-development la eGwanda. Sifuna ubona imigwaqo, sifuna ubona izikolo.
Unkala othi usesemutha njalo lembono ebanzi elakho ukuthuthukisa idolobho leGwanda libukeke njengedolobho elithenjiweyo ezansi emandebeleni.
I-tourism industry eGwanda is suffering. IGwanda does not look like a provincial capital. Silama mines around but sihamba emagodini kubonisa ukuthi kumele ungathi uhamba phezulu kwegolide. Yithi Gauteng yase Zimbabwe. Ama mines singeke siwasole. Kungabe ayayikhipha leyo mali. Kodwa ama systems of government etha khona awakwenza ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi kuphumene kanti ngezwayo.
Ibandla lezaphu lithi lalo likhathazekile ngendlela ikomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ephatha ngayo lolu khetho.
Hayi ZEC akulunganga lokho ekwenzayo and kuningi izinto ezenzayo la kuyona le ndawo sitholile ukuthi kukhona abantu abalezinto okuthiwa ama address kodwa kungaso address. Akuyabona ngaphi indawo kuyothiwa Loli Street ukuthi i-address akulanamba akulani. Loli Street izinto zonke lezo ezikhona kuyo ilokhu zeni i-voters roll esizikhangeleyo sazibona ngendlela abayenza ngayo basuke balandelane kakhulu le government kanti bona kumele babe independent.
Unkala uzancintisana labanye abalitshumi kukhetho lokudinga ozamela iGwanda Central edalele ephalamende. Kusenzalo iZEC sithumele uZulu imbiko yama-test messages imazisa lapho kumele ayevotela khona. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Ukusenjalo intathele izindaba yethu bathabile masuku uxoxe lomunye njalo osakhulayo umnumzana Briski Ncube wancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende eVungu ukhetholwa ngomvulo ozayo.
Esiqintini seVungu eGweru omunye wabancintisayo nguBriski Ncube yena ke ozelwe emhlaka 28 Mbimbitho ngomnyaka ka-1993.
Ngizelwe ngomnyaka ka-1993 mhlaka 28 March. Ngingomunye wabantu abatsha abancintisayo kukhetho lokudinga ummeli wedale ephalamende kuVungu constituency. Ngimele ibandla le-Alliance for the People's Agenda elithunganyelwa ngubaba uNkosana Moyo.
Umnumzana Briski uthi ufuqayo ukufuna ukuthuthukisa impilo yabasakhulayo ethi abanye abasakhulayo laba bathwele nzima njalo balahlekelwe inhlala kahle ngenxa yokuhlukuluzwa ngumumo welizwe.
Abantu bavama ukuthi kuthiwa khona njengabantu abatsha singabathungameli bakusasa. Okuyinto mina ngithi khona hayi akwenzi ukuthi kuthiwe singabathungameli bakusasa. Singabathungameli namuhla kusiya empilweni yakusasa. Kungenxa yani ngoba impilo esiyiphila namhlanje ayisiyo madlwane kodwa impilo sibili. Phecelezi it's not a rehearsal but a reality. So ukuthi kuthiwe thina singabathungameli bakusasa kimi pose ngithi akwenzi lokho. Nxa ungakhangela imbali yamazwe omhlaba wonke aphumelele ngokuphatheka kwabantu abatsha ezintweni zokwenza ezintweni ezilokwenza ngomnotho langentuthuko langepolitics nokuthungamela. Lokho yikho okungifuqayo kwakuqala ukuthi ngimela abantu abatsha endaweni zombusazwe endaweni zentuthu lendabeni zomkhonomi.
Ebuzwe ukuthi useke wathungamela na uthe useke waba ngumkhokheli wabafundi esikolo sezinga eliphezulu eLupane State University.
Ubuthungameli kayisiyo into enja kimi. 2013 to 2014 bengingumongameli weLupane State University Adventist Students Association. ngabuya njalo ngakhethwa ukuba ngumongameli waleli qula ngo-2015 kusiya ku-2016. Ngo-2015 njalo bengi-part of i-delegation kumbe abathunywa yi-university ukuyamela i-university ku-African Union Model Summit, yona eyaqhutshelwa e-Women's University of Africa. Mina bengihambe khona ngimele umphathintambo wezokudlelana lamanye amazwe welizwe leMadagascar, phekelezi Madagascar's Minister of Foreign Affairs.
Uthi evungu bancintisa bengabameli abayesitshiyagalolunye, njalo uyathemba ukuthi uzancinta ekhethweni ethi abantu bayamazi, njalo uhleli labo esigabeni.
Okwenza ngikholele ukuthi nginganqoba kulolu khetho yikuthi indaba yami icacile kubantu basevungu ukuthi khona ayisiyo ndaba yebizo lephathi, ayisiyo ndaba yokuba le mali lokuba nesitolo lokuba nezimoto, kodwa indaba yalokho what's best for our constituents. Kubantu abatsha ngithi mina besiqilwa sitshelwa amanga kweminyaka edlule sisetshenziswa, khanyesa isikhathi sokuphakama siphatheke sivuse siphakamise isigaba sethu. Kubadala ngithi mina cala ngani ngabantwana abagcinile emagumeni, kasivoteni sivotele umuntu omutsha elizakwanisa ukuthi nxa esehluleka limkhuze limkhumbuze njalo ukuthi hayi mntanethu wasithembisa lokhu.
Uthi ukhangelele ukuguqula izinto ezimbalwa, ethi kumele ukhansili aguqule indlela asebenza ngayo, ethi i-devolution kumele yenziwe njalo abantu bahlonitshwe.
Sile vungu RDC eyi-local authority yethu, ngithi mina imisebenzi yevungu kumele ukuthi isebenzise lokho esikuthi i-bottom up approach. I-devolution kayiqalisele phansi at grassroots level kuma-communities. Ama-resources esilawo njengesigaba kalawulwe yithi. Nginika umzekeliso kule chebe-chebe elogwela, sibona sokubuyiza incwadi sezivele ekhansilini ukuthi kuthiwa khona abantu bazothwala ichebe-chebe seziqhutshelwe sobhuku kuphela, kodwa kasiboni plowback. Nanko engutshoyo ukuthi okuloko kwenza la ma-resources asezigabeni zethu akube yithi thina abantu esiwalawulayo. Abathungameli bethu osobhuku lezinduna kube yibo abanika izimvumo abantu ukuthi kwakhona nxa kuyithebe-thebe nxa izathwalwa kayithwalwe imvume iphiwe ngapha ezigabeni zabantu.
Umnumzana Ncube uthi uzananzelela njalo amalungelo abomama, ethi kumele omama baphatheke kwezomnotho ngoba beyibo abayisisekelo selizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Silokhu sikweziphathelane lokhetho. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 ekhuluma labanye abazavota, labanye abazancintisa kukhetho abangene kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Igama lami nguDocus Sibanda. Mina khathesi ngimele esithi proportional representation uBulawayo Metropolitan. Leyo-ke i-60% leyana esathi khona siyayinika omama. Kusisho ukuthi ekhethweni eludlulileyo bengingu-member of parliament ngimelela iBulawayo Central, so khathesi-ke sengime ku-proportional representation.
Abangakwaziyo i-proportional naleyo ijoni kulabo abangakwaziyo.
Sakubona kufanele ku-7th parliament ukuthi omama bayasilela, bayasalela emuva kakhulu. Kwaba lo mthetho wafakwayo ukuthi kuzoba ne-60 women ezizaphiwa ukuthi babe khona eParliament. So it's 6 women from each province abaza kubangene-ke ku-proportional representation. So kuhamba ngokuthi iphathi yakho ithole amagqibhagqibha amangaki. Nxa kuyikuthi sitshayile sibili, siyangena singu-6. Nxa labo abakontethe kumbe abakondla labo betshayile, sabe siqhaphunelana kanjalo bathi bungabo mama kuphela.
Mina engikhulumayo ibizo lami ngokwanele Hlabangana, ngimele ibandla lezombusazwe okuthiwa i-Republican Party of Zimbabwe, i-RPZ. Kusho ukuthi lonyaka ukhetho oluzoba khona ngoMvulo mhla ka-30 kuzabe kulamabandla engathi ama-presidential candidate angu-23 ngomunye walabo abazabe bekhethwa ngalelo langa.
Ye, akutshela uZulu ukuthi wena vele ubathembisani.
Thina njengebandla le-RPZ kuningi esikuthembisa abantu, kodwa ngizathi njengamafitshane ukuthi fahlafahla esikuthembisa abantu. Okokuqala esikunanzelelayo thina njengebandla ukuthi ilizwe beselibuswa kungasalandelwa mthetho. Engathi mina besokungasalandela umthetho wesisekelo. Siyakwazi imithetho kumnandi ukuthi sithi khona, kodwa ifuna ukuthi siyilandele. Ngakho thina okokuqala esikuthembisayo ukuthi sizabusa ilizwe leZimbabwe silandela umthetho. Bese kusitho kwesibili siyananzela ukuthi abantu bakithi bayahlupheka kakhulu kulezi zinswelo, njengoba sisazi sonke. Siza kwenza ukuthi sizaceda ukuqala ukusela obukhona esingathi i-corruption, ngoba yiyo yenza ukuthi lama-investor angazafika kithi, bayasesaba ukuthi singabantu abangathembakalanga. Ilizwe lakithi lidinga abantu abaqotho. Bese kulandela ukuthi sizakwenza njalo kube nemisebenzi, ngoba abantu bakithi abasebenzi, banye bathengisa amatamatisi kuma-pavement. Sizavuselela imisebenzi engathi kuvula amakhampani ama acha. Kulandelwa ezokulima kakhulu, ngoba abantu bakithi kumele basebenze ukuvila hatshi. Bathi besebenza kunjalo sinazo njalo zemigodi ezenziwayo. Sizakwenza lokho okuthiwa yi-beneficiation, ukwengeza uhlonzi kulezo zenziwayo. Okulandelayo njalo siyananzela ukuthi kulamabhizinisi amancane adinga ukuthuthukiswa, sizawathuthukisa lawo, labo esibiza ukuthi ngama-small to medium enterprises. Ngiqhubeke njalo, sizasungula njalo indlela ezenza abasakhulayo labesifazane bangene kuhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe.
Zokuthiwa sesilobaba-ke lapha ecingweni uThokozani Slayer. Slayer, kunjani?
Ngiyaphila baba Dube, linjani?
Siphile kakhulu. So wena uthini ngodaba lolu olokuvota? Kuyavotwa phela ngeviki ezayo.
Ye, hayi, uyabona baba Dube, la ama-election mbonani ngama-election aqhakatheke kakhulu, especially ngathi kuma-youth kubontanga. Ngoba lukhetho lokuqala olokuthi sivota ubabe umgabe ngekho. So mbona ngani lukhetho lubalulekile kakhulu ukuthi abantu kumele besukume beyivota. Ontanga sikhangelela ukuthi nxa silandela inombolo zezekhe ebantwini ababhalisayo ukuvota, ontanga ibabale number engathi phezulu. So sikhangelela ukuthi basukume bayevota ngobuningi, belethe utshintsho kulele lakithi leZimbabwe ekuza kwenza ukuthi kuvuleke amathuba atshiyetshiyeneyo awemisebenzi.
Ye, siyambonga kakhulu-ke ubaba uSlayer osikade sechongweni. Sibuyele kuwe mama Dr. Sibanda. Nxa usukhangele ubona zana abantu bayavota yini, njalo ukhanya lokho elikhonona ngento eziningi, akutshela abantu khonapho.
Ngiyabonga. Amalanga asesondele, yekukhonona kukhona sibili and lilungelo lethu. Ngoba awungeke uthi udlala ibhora labanye uthi wena ngozachoose iground, ngozadinga urefure, ngozadinga ibhora. Pho ibhora nakhona kuthi belakho wena uyenza umathanda, bekumele izekhi ilalele ukuthi abantu bathini. Ngoba nxa ubaba uChamise sukume ekhuluma laphana, uyabe ekhuluma izinto ezivela ebantwini. Abantu nxa besithi iphepha nezekhi kumele silenze ndawonye, sivumelane ukuthi lithengwa ngaphi, liprintwa njani, lilungelo labantu lelo. Pho nxa ungasalalela abantu ongakwenza kuyini? Kuyafana nje nehulumende lo wade khona ade khokhelwa ngumgadi, ubevele engalaleli umuntu esenza umathanda. Asikukhuthazi khonokho, asikufuni khonokho. Bekumele ukuthi ngase siyavumelana, sikuqale ngaphambilini vele indaba le ingakazi ivuthwe, bengakazi baprinte ukuthi hayi bo, asikhangeleni iphepha sisonke ndawonye. Yini ukhetho phela okuthiwa lu-free and fair?
Lapha sizwe abaxoxelo Gibbs Dube ngokhetho oluzayo. Nxa lifisa ukulalela ingxoxo le ngokujulileyo, ngenani kuFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa zindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abantu baseBhilithane bethuswe ukubhinywa kwentombazana eleminyaka elichumi 10 odlengulwe ngamaphahla leminyaka eyokuzalwa engamachumi amathathu lanye 31 eyizizalwane zeZimbabwe ezihlala edolobheni leBolton kweleNgilandi. Ababili laba bagejelwe ukuhlala iminyaka elichumi lane i-14 omunye elichumi lanhlanu i-15 entolongeni. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba ekhona le eBhilithane.
Inkeme-nkeme yendaba elethele ihlazo kwizizalwane zeZimbabwe ehlala kuleli izwakale enkantolo yeBolton Crown Court ngemva kokugwetshwa kukaStephen loStanley Mchema abafunyanwe belecala lokubhinya umntwana okomnyaka wonke bebobabili. Abazali bomntwana lo abadabuka eZimbabwe bebemgcinisa kunina wamaphahla nxa izikolo zivaliwe okunikeze ithuba lokuthi ababili laba bamdlwengule. Umantshi uthi isenzo sabo simethusile njalo kakaze akubone ukuthi amadoda amabili angabhinya umntwana omncane kangaka okwesikhathi eside engabanjwa. Umntwana lo ubikwa wananzelelwa ngumbalisi wakhe esikolo ukuthi kukhona umkhathazayo ngoba engasahlaliseki, engasaqhubi kuhle ezifundweni njalo ehlala ichiphiza inyembezi. Wathi wachazela umbalisi wakhe ngokuhlukumezeka ahlangana lakho. Izizalwane zeZimbabwe zithi zimadolobanzi ngenkeme-nkeme yendaba le njalo ziyangekile. Onkosazana Lee Macebo uthi udabuke kakhulu ngesehlakalo lesi.
Uzwisa ubuhlungu kakhulu. Sithwele kanzima kulele leBhilithane. Uzathemba umntakamakhelwane. Thatha umntanakho umtshiye lo umntakamakhelwane ngoba wena lo nina liyazwanana njalo abantwana labo babezalelwe emehlweni akho. Bengabantwana abakhule ubabona bethembekile. Nampo abantwana sebesala bekugangile.
Unkosazana Nabusi Mhlanga uthi omama kumele bondle abantwana abangamantombazana ngonanzelelo njalo babanakakele ngaso sonke isikhathi.
Qakathekile ukuthi umntwana oyinkazana namanje kumele agcinwe ngendlela indlela esasimgcina ngayo kudala. Umntwana oyinkazana, you have to always follow up so that it izinto zingacini kusiba too much, you know, kwenzakala ukuthi umntwana arrange for the whole year wena mama ungazi ungananzelela ukuthi umntana wakho what has been happening. That's why kumele kufanele ukuthi omama babe close labantwana baba bangamankazana njengendlela kwakuyiyo vele kudala.
Omnonzana Kenancube uthi isehlakalo lesi sesimenza esabe ukugcinisa abantu ingane zakhe.
Mina njengomzali kwenza kube nzima impilo lokuthi uhlale imizuzwana ungamboni umntana wakho kumbe umntana wakho avakashe athi uyalala ebanganini bakhe. Awukwazi ukuthi okwenzakalayo khona ngale kuyini ngoba abantu abadala bayayenga umntwana babuye bamethusele ukuthi angakhuluma bazombona kahle.
Uqhatsha umuntu ukuthi yawukhalela abantwana nxa usiya emsebenzini kuyadula eBhilithane. Ngakho ke iningi lezizalwane zeZimbabwe ziyasizana ngalokho. Kukanti kulabanye abasuka bahlukumeza abantwana kumbe bababambe iganyavu njengalokho okwenziwe ngamaphahla akomthemba. Bengaqeda isigobo sabo eseminyaka ke elijumi lanhlanu bazabiselwa ekhaya eZimbabwe. Ngiyimela iStudio 7 eBolton, igama lami nguEzra Chisaspanda.
Umncintiswano womdlalo kakhilikithi owespa Bonsa 20 League oqoqwe ngabahlanganisela wayengukaputeni waphinda waba ngumqeqetshi weqembu lesizwe lama Chevrons uHeath Streak uyaqhubeka edolobheni lakoBulawayo. Intathe zindaba ethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Uyit Street uthi umncintiswano wesibhabho onza 2020 uhlose ukuthuthukisa umdlalo kakhilikithi yedolobheni lakoBulawayo ngokupha abasacathulayo ithuba lokudlala nabalolwazi olujulileyo lokudlala umdlalo kakhilikithi.
Into ebesiyifisa ukuthi sinike abantu ithuba lokuthi bedlale T20 cricket njengoba kungela colored cricket edlalwayo ngesikhathi sonese somqando. So into esizama ukuthi sizama ukuvumbuluza abantu abangani esingababoni njalo sinika abafana abancane ithuba lokuthi bedlale labantu abakhulileyo singafanisa abanjengo Sean Williams lo Christopher Mpofu lo Njabulo Ncube abantu abanjalo abale experience enkulu.
Lo mncintiswano sokuviki yesine njalo ungene ngabadlali abangamachumi ayithoba munemunye abagoqela abantwana besikolo kanye nabadlalela iqembu lesizwe leChevrons. Laba badlali bakumaqembu ayisithupha abunjwa ngabadlali abalichumi nanhlanu. Amaqembu lawa ngabalisa ele Badgers, ele Raptors, ele Blazers, ele Tigers, ele Hawks kanye nele Sabres. Ele Badgers yilo elihlezi phezu kwenganane ngemva kwamaviki amane lile miklomelo elichumi lesithupha, kuthi ele Raptors lisendaweni yesibili lile miklomelo elichumi lanye. Ele Blazers lisendaweni yesithathu lile miklomelo elichumi. Endaweni yesine kule qembu le Tigers lile miklomelo yisikhombisa. Endaweni yesihlanu kule qembu le Hawks lile miklomelo yisithupha. Akuthi emsileni kule qembu le Sabres lile miklomelo emihlanu. Lo mncintiswano usekelwa ngemali ngabe Spurbonza. Njalo laba bathi baza kwenza lokho kweminyaka emihlanu. Njalo bathi bona ngomnyaka ozayo uza kuba mkhulu kakhulu lo mncintiswano. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo we-VOA ubulengxoxo mpikiswano lezimpapers television network izolo lizimpapers izolo ntambama lapho obekuhlaziywa khona udaba lokhetho ngaphansi kwenhloko ethi the elected debate. Abakade bekulo umhlangano abancintisa ukhetho lokudinga umongameli bavumelene ukuthi bandlalezane uPF kufanele linqotshwe ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Kodwa umkhokheli webandlalezane uPF Mongameli Mnangagwa kanye lomkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa bebengekho kulo umhlangano. Kusenjalo ke sizathanda ukubonga abasilandela kukhasi lethu leFacebook kulo Linzi Hamon, kulo Philani Mlawuzi, kulo Mahlo Ncube, kulo Lindelwe Mlotshwa, silo Thabani Ngwenya, silo Nkosi Sibanda lo Alfin Kukushumba. Lisixhomeke siya live stream lapha kukhasi leVOA Ndebele.
Wobanini sikukhuza, wobanini sikukhuza, sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili. Sekwenzakele, madoda ule ndaba sikhulume ngehlonipho, awulihlo mandlebe. Isala kuje
sibona ngomo
kanti hlongandlebe
usepeleche.
Isala kuje
sibona ngomo
wena hlongandlebe
usepeleche.
Obanini
sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibi
usaphelejeni usaphelejeni.
Obanini sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emibi
usaphelejeni usaphelejeni. Majotisa laguje
sibona ngomo
wena hlongandlebe
usaphelejeni.
Sala kutshedwa
sibona ngomo
wena hlongandlebe
usaphelethe.
Obani
obani sikukhuza sithi yekeli imsebenzi yakho emi usaphelethe
kanwani
usaphelethe.
Obani
siyabonga ngokusilandela kumsakazo wethu lapha eStudio 7 kukhasile Facebook. Sesixhunywe njalo nguPrince Ndlovu, uSikhumbuzo Mlalazi, Lanqa nje sesifika emaphetheleni ohlelo lethu singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Amabandla aphikisayo ethesa ibandla lezanu PF umlando wokusebenzisa impahla kahulumende lokudla ukukhankasela ukhetho. Abasebhilithane bethuswe ukubhinya kwentombazana eleminyaka elichumi edlengulwe ngamadoda aleminyaka engu-31 ayizizalwane zeZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.